Hola mukela ku studio 7 ngolwesithathu mhla ka 19 kuNkwenkwezi 2021 ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje. Abenhlanganiso ye Law Society of Zimbabwe bathi sebelobele umphathi ntambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi befuna achasise ngokuchothoza imithethwandaba akwenzileyo esithi isetshenziswa izitha. Umphathi ntambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe uthi eleBotswana selithembise ukuhlaba bonke abeZimbabwe abahlala kulelo lizwe ijekiseni ye-COVID-19 kungakhathalekile ukuthi balamaphepha okuhlala kumbe kabalawo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ziveza ukukhathazeka ngesaziso sikahulumende sokuthi nxa zibuyela ekhaya zizahlala kuma quarantine centers zizibhatalela nxa zingelawo amaphepha aveza ukuthi kazila mkhuhlane we-COVID-19. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ye Law Society of Zimbabwe ithi isilobele umphathi ntambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi incwadi imxwayisa ukuthi ayiphe ubufakazi bamazwi yakhe okuthi imithethwandaba yeZimbabwe isetshenziswa izitha zaphandle. UZiyambi wethule amazwi la ethukuthele phezu kwesinqumo esethulwe yi-High Court ngomgqibelo esokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa wephule umthetho ngokuqhelisa isikhathi sokusebenza kukamnumzana Luke Malaba osuswe isinqumo lesi esikhundleni sikamahluli omkhulu welizwe uChief Justice. Ngemva kokudlithizwa nguZulu, uhulumende wethu le umbiko izolo echasisa ukuthi uyayihlonipha imithethwandaba yelizwe lanxa engavumelani lesinqumo se-High Court phezu kodaba lukaMalaba. UMnangagwa laye wethu le umbiko ofanayo enkundleni ye-Twitter esithi uhulumende wakhe uyayihlonipha imithethwandaba kanye lezinqumo zayo. Wengeze wathi uZulu weZimbabwe jikelele kungakhathalekile ukuthi umuntu ungubani kumele ayihloniphe imithethwandaba. UMnangagwa uthe njalo bayakuhlonipha ukuthi izinkantolo zisebenza zizimele kungela kungenela kwabezombusazwe. Lanxa kunjalo, umkhokheli we-Law Society of Zimbabwe, umnumzana Wellington Magaya, utshele iStudio 7 ukuthi amazwi kaZiyambi ahlambaza imithethwandaba. Ngokunjalo uthe bafuna abaphe ubufakazi bokuthi ngempela kulezitha ezisebenzisa imithethwandaba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga. UDokotela Mhlanga uhlaziya ezombusazwe. Abogatsha lwezempilakahle bathi inani labantu asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela i-COVID-19 selikunkulungwane ezedlula amakhulu ayisithupha 600,579 kuthi asebehlatshwe eyesibili sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula amabili 231,375. Ababulawe yilomkhuhlane izolo babili njalo abatholakale belawo bangamachumi amabili lantathu 23. asebefunyene bela obonke kusukela nyakenye sebe zinkulungwane eziphose zifike kumachumi amane 38,595. Umpati ntambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Frederick Shaba uthi eBotswana selithembise ukuhlaba bonke abeZimbabwe abahlala kulelo lizwe ijekiseni ye-COVID-19 kungakhathalekile ukuthi balamaphepha okuhlala afaneleyo kumbe kabalawo, kubika umqondisi Dube. Izakhamizi zelokishi lemganwini kobulawayo zihlaba umkhosi ngamanzi eziwathola empompini angahlambulukanga osokubangele ukuqhamuka komkhuhlane wesihuto. Lokhu sokudale ukuthi abenhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association bathathe amanyathelo. Kubika obathabile Masuku. Kulife Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa isizalwane seZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kule South Africa zithi zikhathazekile kakhulu ngesaziso sikahulumende sokuthi nxa zibuyela ekhaya zingelamaphepha atshengisa ukuthi kazilawo umkhuhlane we-coronavirus zizaqala zihlaliswe kuma-quarantine centers zizibhadalela. Kubika uThuso Khumalo. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla ubhodabhode kumakampani ahiqiza impahla eMutare lapho athembise khona ukuthi uhulumende uzaqhubeka esebenza ndawonye lawo ukwenzela ukuthi bafumane amaqhinga okuthuthukisa umnotho. Osomabhizimusi bamankampani laba bikwa bencome uhulumende ngokuthuthukisa inhlelo zamagetsi ukwehlisa ukuwa komnotho lokuqhuba ngemfanelo inhlelo zokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19. Umongameli Mnangagwa uphinde wakhuthaza ukuthi kulinywe izilimo zentanga njengoba isikhathi sengqoloyi sesedlule ukwenzela ukuthi amankampani alungisa amafutha enelise ukusebenza kuhle. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo mnumzana Angliston Spanda ingcwethi kwezokulima njalo ehlaziya ezombusaswe. Ilongo mnumzana Angliston Spanda ocubungula ezombusaswe njalo engumlimi. Kesizwe abalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo ngokwenzakala elizweni. Labo bekungabalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo ngokwenzakala eZimbabwe. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Abenhlanganiso ye-Law Society of Zimbabwe bathi sebelobele umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi befuna achasise ngokuchothoza imithethwandaba akwenzileyo esithi isetshenziswa izitha zeZimbabwe. Umphathi ntambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe uthi leBotswana selithembise ukuhlaba bonke abeZimbabwe abahlala kulelo lizwe ijekiseni ye-COVID-19 kungelani lokuthi balamaphepha kumbe kabalawo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi zikhathazekile ngesaziso sikahulumende sokuthi nxa zibuyela ekhaya zingela maphepha atshengisa ukuthi kazila coronavirus zizahlala kuma-quarantine centers zizibhadalela. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo 6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.